ン DC リニタルのカワンデ
そこいつかディセンダバコ VOA インデベレ
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 13 kuLwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
esingakhangela ukuthi uThabani Masara asizwazi ukuthi uye ngaphi ukuthi wathatha ngobani endibamthatheleni
zaliphezu kunyini election iyabifunane ukujumbela abantu
Ibandla le-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo umnumzana Thafumane Masaya yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi
leyo bona sokukhulunywa ngayo nge-RTGS imali ongekuyigcina ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhange ngizothenga ngayo ngompalakazi imali ephephukayo
Izisebenzi zikahulumende zamukela ngemibono ehlukeneyo indlela umqhatshi wazo athi uzaziholisa ngayo imali yebonus kuyonale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo umnumzana Thafumane Masaya. Yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Leli bandla lithi umnumzana Masaya ongumfundisi uthunjwe ngabantu abakade behamba ngemota yelunga lebandla lezanu PF umnumzana Scott Sakhuphwanya emavuku ngomgqibelo. Sehluleke ukukhuluma lomnumzana Sakhuphwanya phezu kwalolu daba. Omunye othunjwe lomnumzana Masaya, umnumzana Jeffrey Carlos, utholakale eShamva. Ukunsukwana ezedluleyo, kuthunjwe ilunga le-CCC elimela abatsha edalela ePhalamende, umnumzana Thakutswa Nkatsiwore, ngabantu ababehlome ngombhobho wohlobo lwe-AK-47. Lanamuhla kula muntu osebotshiwe phezu kwalolu daba lanxa nje bebikwa besazakala. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla se-CCC eMelika umnumzana Thembu Muringayi ngalolu daba.
Indaba lezi ziyasibuyisela emuva njengabantu beZimbabwe esingakhangela ukuthi uThabani Masara asizwazi ukuthi uye ngaphi ukuthi wathathwa ngobani endibamthatheleni. In a peaceful country njengethu ukuthi ma mina xabana ngendaba ze politics ikho sebethunja abantu sabona futhi ungathi wore ethathwa the other week bamchia elimele somewhere along the road hayi into le kumele abantu beZimbabwe bonke sihlale phansi sibone ukuthi singawuhambisa njani ngoba sezwa uNangagwa esithi yena Uba umnanga kwe city na they are the police, they are the CIO, they are the soldiers, they are the judges, they are everything. So mabe everything, kumele bebe le responsibility. Ngoba siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe, they are entitled to a freedom of association, a freedom of political dispensation. Ma mina, ngi representa ICCC, wena u representa iZANU. That is no reason ukuthi unyamalale or ukuthi abantu bekuthunje ngendaba yokuthi uxabana ngabantu ngendaba zepolitics ngoba sibantu banye anyway we come from the same people so khonoko kubuhlungu ngoba siyakwazi ukuthi itaitza mara la ka test asikwazi ukuthi wayanga siyakwazi ukuthi konke lokho kusikhumbuza ngendaba zeground abantu babe jikelwe ebhalagwe lamanye amamines angakaqedakali lakathesi. So into le sithi, abantu bona leba abamthathileyo ukuthi hayi, baforward, shiyanani lakho lokho. Ilanga lizaphuma one day, bonke kuvezwe lokho. And wena ma usetshenziswa ukuthi uthunje abanye, hayi, ilanga lakho lawo lizafika. I-election yaphela mhla ka-23, izana ayiwinanga. Lokho abakuyenzayo ukukwethisela abantu, betshaya abantu sezwa egudu iviki eliphelileyo. Kuthiwa kutshaya ukwalimazwa abantu over 19. Sithi why abantu bahamba bayalwela inkululeko le-freedom eZimbabwe. So hayi lokho kuyesabisa.
Lile themba lokuthi uzatholakala yini uMasaya njalo amapolisa abophe labo abamthumbileyo
ukuthi iZimbabwe government iza sinceda ngokubopha bana laba abantu abalokhe betshaya abantu, bebulala abantu, belimaza abantu, angiboni. So kumelele ukuthi abantu sonke beZimbabwe sihlale phansi sibe le way forward, ngoba sibone ukuthi izano isihlulekile ukubusa elethu ilizwe leZimbabwe. Lakathe sisehlekwa ngabantu beSouth Africa besithi siyanuka amakhwapha. Hayi, asibambaneni Zimbabweans, sikhiphe izano le lo mnangagwabo.
Lo ngumnumzana Tim Murengayi, isiphathamandla se-CCC eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule, yena olandule ukuthi ibandla lakhe lilesandla ekuthunjweni kwamalunga e-CCC.
Angiboni ukuthi izanu PF iyabikwenzelani khonokho. Njengoba siphuma nje ekhethweni, izanu PF iwinile i-election, iyabifunani ekuthumbeni abantu? Angiboni ukuthi imisebenzi eyenziwa izanu PF le. Le imisebenzi efana le yakuqala mhlawumbe, liyana yalabana abantu okuthiwa hey ubabacachile abanye banjani yonke into enjani, kungani izinto nje zifuna ukuthi zingcolise uhulumende weZimbabwe kusenziwa nje ngabomu? Kodwa ke ayi, asikuchiyene ezandleni zamapolisa bacubungule bephumele ukuthi kathi sibili okuyikho sibili yikuphi. Yikuthi nje mina ngibona ngani wona amapolisa alokuyethisa kakhulu entweni lezi, ngabe kuthiwa kaye kethisi ngabe amele esebenze kuphume sibili impumelelo etshengisayo ukuthi ba ukuthi lokhu kwenziwe ngubani, ukuze kungahlali kusenziwa izinto zokuthi kugcine kungcoliswa izanu PF, kungcoliswa uhulumende wayo ngezinto ezenziwa mhlawumbe ngabomu. Akulandelelwe kuphume sibili ukuthi khathi imisebenzi nale emibi kangaka iyenziwa ngobani. Khathi yona izanu PF njengoba ngisitsho ngomu ukuthi sesiphume ekhethweni, iyabe ifuna ukuthi yenzeni ngakhona izuzane ngako khona ukuthi kuthiwa abantu banye bayacatshiswa nxa iyabe kuthiwa kucatshangelwe ukuthi iye kwenzayo. Ina mbondi ambondi izanu PF kwenzayo lo. Mbona kule sandla esithile, isandla sokuganga singabe sikhona. Isekutheni singcolise uhulumende wezanu PF.
Kunsukwana ezedluleyo baba Gawule, sibone kuthunjwa elinye njalo ilunga le-CCC umnumzana Dakudzwa Ngaziwore, olilunga ledale lephalamende, ethunjwa ngabantu abahlome ngama-AK-47. Kodwa lalamhla lokhu akula muntu osebochiwe. Amapolisa singathi ayawenza yini umsebenzi lapha kumbe? Njengokutsho kwe-CCC akula lutho alwenzayo ngoba le imsebenzi yabezomvikela abakahulumende, i-state security.
Mina into engingayitsho ukuthi into le yayiqala eZimbabwe ukuthi yenzakale elizweni leli, isenziwa ezinye zakhona izinto sezithe zacutshungula zatholakala ukuthi zenziwa ngabomo kusenzelwa ukungcolisa uhulumende weZanu PF. Kodwa kungasenani, into engingayiletha mina engayinika umlando ibandla leZanu PF lohulumende ukuthi kabazame ukuthi kathesi bacubungulisise kuhle indaba zenezi zokuthiwa abantu bathunjiwe, abantu bathunjiwe. Kubonakala ukuthi athi ngubani okwenzayo khonokho, isandla senesi sitholakale. Yale isandla sakhona singatholakala sijeziswe ngendlela ebalulekile kakhulu, ngoba isandla lesi silokuganga. Ukuganga kwakhona kuyukuthi singcolisa yena uhulumende wezanu PF. Isandla lesi isandla esingcolisayo. Akulandingeke ukutshona kuthunjwa abantu la. Even lo khetho nxa kwathi kwakulungiselela ukhetho ukuthi umbethe khetho seludlulile, izanu PF iwinile election, so abantu babethunjelwe ukuthi kwenzenjani. Nxa kuyukuthi kulokhu kuganga okwenzakala kule sandla silokuganga phakathi sisenzele ukuthi kungcolise uhulumende wezanu PF, akudingakale kutholakale. Ama-state security agents kakudingele, amapolisa akudinge khonoko bakuthole, kube sokujeziswa laba abayenza khonoko.
Lowe umnumzana Believe Gawule, ilunga lezanu PF, obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Izisebenzi zikahulumende zemukele ngembono ehlukeneyo indlela umqhatshi wazo athi uzaziholisa ngayo imali ye-bonus ezaphiwa lezinduna lezinye inkokheli zomdabu kuyo nale inyanga lelandelayo. Isiphathamandla senhlanganiso yezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe, ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibonus. yebo kambe ibonus le ikunywe kabili ukuthi oqala abasebenzi bonke bazathola i 50% ingxenye yebonus yabo ngoNovember kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisemba. Lokho kube indlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye abanye basalele emuva. Kutlaba abasalele emuva bayithole imali isithethwe yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemsebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli. Oqala ivele yona imali eholwayo iphansi. Kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibonus uyingezelela isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigqwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singaza ke sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi. Kanti ke maziphiwe kulokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusiko kwethu singake siyakusola ngoba labo bengabantu abamele bathole ukuphila elizweni elivele liphakathi kwenkinga ngezomnotho.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yezimtha elwela amalungelo ababalisi. Siphinde saxoxa lo mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Yena othi ngabe imali le ebonus bayiphiwa kanye kulokuthi bebe beqetshumelwa.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibonus leyo, ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi, enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sukubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubudget abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi, imali engiyitholileyo yileyo, iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS, imali ongeke uyigcine, ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo kusiyafika umpalakazi, imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima, zivele kazikhohle. Zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedisa ekupheleni komnyaka, uhulumende abese eziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, useze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna lazo zizathola ibonus. Singathi linyathelo elihleleli yini nxa ulingavumelani lakho konke lokho, lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu ke kuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu inengi kule yezisebenzi. Indaba sithi inengi bayayithola imali yabo iyisigaqa. Sikukhangela kukabilo kwizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa. Amakhosi omdaba lo msebenzi wabo abawenzayo esuhloniphayo esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lo mnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla se-ARTUZ, inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni. Iphephandaba le-The Chronicle lithi iqembu lesizwe lama-Warriors lifikile lamuhla ekuseni eRwanda lapho elamukelwe izisebenzi zesigodlo seZimbabwe lalabo abahamba phambi kwabo ngeviki edluleyo. Iqembu leli liza kuba liseKigali ukuze kufike kusasa lingakayi eButare lapho elizadlala khona kumncintiswano we-2026 FIFA World Cup lincikilana leleRwanda mhla ka-15 leleNigeria mhla ka-19 kuyona le inyanga. Iphephandaba le-The Herald lithi eleZimbabwe likhangelelwe ukuthuthukisa inzuzo etholwa kokwenjiwa emigodini yelizwe okugoqela i-iron le-lithium ngesilinganiso esingama-25% ekhulwini i-25% ukwabala amanye amazwe. Singakangeni esigabeni esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ibuthole Israel lithi lizaphathisa ukuhlenga abantwana esibhedlela esikhulu seGaza eseAlshifa lapho osokulengxaba ngxoza ngesikhathi imbi phakathi kwele Israel leHamas iqhubeka. Isikhulumeli sebuthole Israel uMnumzana Daniel Hakari uthe isibhedlela lesi asihlaselwanga njalo abantu bayangena bephume kuso. Uthe abasebenza isibhedlela kusasa bazakhalaza ukuthi abantwana behlengwe besiwe kwesinye esiphephileyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo uGolding Dube owayengumdlali weqembu leAmaZulu uthi abaqeqeshi bakulezi insuku balomlando wokufundisa abadlali abasakhulayo ukuziphatha ngendlela eqondileyo kulomsebenzi. Intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDube uthi kuqakathekile ukuba abaqeqeshi babe lobudlelwano labazali kanye lababalisi babadlali abasebenza labo ukuze abadlali labo bengatholi ithuba lokuba yizigilamkhuba.
Thina kumele coach singafundeli ukufundisa umdlali ukukontrola ibhola nokuphasa, siphinde sibafundise ngempilo okuthiwa ngama life skills angithi. And then sikhonapho nga ukhocha ama juniors kuqakathekile ukuthi ona ube uvisitor umntwana lapha hlala khona, uvisitor umntwana lapha afunda khona, ngoba khonoko kokuthathu kungakuhlanganisa kuyancedisa ukuthi ube wazi umntwana lowo kuyini akwenzayo if ungalaye wena coach, if engibo abazali bathini, if abazali umntwana engekho esasesikolo yabesikolo bathini, and then singakuhlanganisa khonoko kokuthathu singanqoba lento yama drugs.
Udube uthi udubo lwezidakamizwa dale kuba izinga lomncintiswano phakathi kwabadlali liyehlela ingasafani lakudala.
Ngesikhathi sisadlala thina ayi competition yayinkulu kakhulu, ngoba ngiyakhumbula kwesinye isikhathi ngake ngahamba kuma juniors Highlanders kubhabha, ngafika hey ngathola sibili lami ngayithuka ingakali khaba ibhola, yikho ngagcina sengisiya kumdala ama juniors ayengaka Ernest Maphepha onguye wasishiyayo. Kodwa ayi competition yakuqala yayinzima sibili, because ngesikhathi nisadlala kwakulabo Ronald Sibanda, uNkosana Gumbo, oMercedes Sibanda, okuyilathi Khumalo. Kodwa lapho engangikhona kuAmazulu lami ngangicomfortable because I was captain for that team until I handed it to Ferdinand Machindalo before I went to South Africa.
Udube owaziwa ngegama elokusoma elithi Yellow udlale waphinda njalo waqeqetsha emazweni abalisa eZimbabwe, South Africa, Lesotho kanye leSwaziland. Njalo uthi abadlali bakweZimbabwe baletalenta elimangalisayo.
Thina lapha eZimbabwe italenti ikhona, into esibulalayo ngama facilities, ngoba ngale uzathubuka i facility ivele ibe advantage kulabo abatrainayo. Thina sithi sibuya lapha sitrena lapho kungalatshani, sebezidlala egroundini esiyibiza sithi kusesikwakweni. Kodwa hayi eZimbabwe kule talent, yikho uthola iSouth Africa nga ibuya kunational team iyastruggle, kodwa iZimbabwe ngoba yiyo ebambe iPSL yakuphi yase South Africa.
Udube odlalela amaqembu aseZimbabwe abalisayele eMthala, elePhindamzala, eleHunyani kanye leMazulu. Wele South Africa odlalela amaqembu abalisayele Rainbow Stars kanye leAvondale Athletic. Uthethe umhlala phansi ngo-2003 ngemva kokulimala idolo lapho ahle yaqala khona ukuqeqetsha, njalo usebenze lamaqembu abalisayele Buccaneers kanye leNjube Sundowns phambilini ukuyasebenza ele leSwaziland, eLesotho kanye laseSouth Africa. Uphenduke eZimbabwe ngo-2018 lapho asebenze khona lamaqembu abalisa eleHowmine kanye leBulawayo City. Kulezi nsuku uqeqetsha iqembu leTalent Vision elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji uphinde waxoxalo wayedlalela amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, eleBulawayo Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga. Yena othi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakoBulawayo njengalokho okwakusenzakala kudala.
Lunga uthi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqembu akoBulawayo ebisehlukanisa abantu, uthole amalunga omndeni engaphani umlomo, ikanti labangani labo bengabhemisani.
Idebhi yakudala sokhokuthela njengadlali yayilenda so uMaphepha nxa yakuthi lethi Maphepha yabuya ezobhambisa ibhola egroundini lanje lahleli bekwazi lapho sokuyilahlile kuningi okusenzakalayo kuthanele kuvuma dressing nithi wenziwani amabhawunsi echayana asuthaswa yikho le debhi bona idebhi yakatheza kuselandeli uyabona amabhawu ebuye eqhawula ngamanye amabhawu into nasasingayiva ongavunyelwa vele ukuthi nxa kwangani kwangani sibonela nga-erini ngambona evini ukuthi le dubusanduru nxa esekuthanele even uchoroma engapha nje wayengambingelele, but they're brothers. Ehle mtshethi mfana mina lapha vele semsebenzini sikhulumisana.
Ulunga uqale idlalela iqembu labasakhulayo leZimbabwe Saints njalo uthole ithuba lokudlalela iqembu labakhulu ngomnyaka 2005 lapho abadlali ababethenjiwe abakhalala khona umsebenzi. Uthi kulokuthi abangangibo labangane bamjabulele ukuba usedlala ibhola kuzinga laphezulu, bakhona ababesola ukuba indaba ikhethe ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints.
Ikhere yami yaba buhlungu nxa ngilanda abangani bami babengathandi ukumbona ngingadlala iSaints lidaba isindishona, but ngona nthenga yes kodwa mina ngazihappy udlala isibobo ses because ngakhulela khona, but nqa usithi uyodlala isense bona babezonda abantu bayifuna into ababeyifuna njenge like uba umncane wami badlala iya ilenda under 18 bazanga angena ku first team, so nqa ngikhuluma la wayezonda sethi kanti wayengalanda ngiya ilenda wona ulandana olandi isense kuba kunzima, but hayi ngakholisa ngoba that period ngidlala kusense.
Ulunga uqhubeke wathi ngesikhathi esadlala bekungekho lula ukudlala lamaqembu abalisa ele Highlanders kanye lele Dynamos ngoba elabalandeli abanengi kodwa babemisana lawo njalo ukunyaza hlala ekukhwabitha ukuba ucine edlala encintisana lomdlala emthanda kakhulu ngesikhathi esasengumfanyana.
Le yami ngangifisa vele ukuthi lami nxa ngidlala ibe njengayo, so ongu-Richard Choruma, u-late Richard Choruma wayengu-playing for Highlanders. Bambiza Dabuka Express, Richard Choruma. His attitude, his playing game, he's been in the field. All one of the Richard Wise Nigel, my family. I'm going to give it to him. I'm going to die.
Yamba would Lalela Kambles Mapo Saints, Lunga, Lalela Makambako, Kela, Elebula, Arsenal, Ganile Cosmos, Utete Umsala Pans, and 2011 is a Kachuan company near Kota, Kogila Palo, K7's a corner. Ni Mele Studio 7, Gobla, Yumucho Zefinjanji.
Okwamanje ke sizwe imbono ethunyelwa ngabalaleli be Studio 7.
Ndingilele basakaza mbunye nabalandeli. Azifundo zonke indaba. Ngilombuzo lapha. Uchaba ngiyamuzwa mina ngiyadideka ngingedwa. Uchaba ngulo kulabantu abamlandelayo abe CCC. Kulabamphikayo. Kodwa mangithi ngiyabheka mina ngedwa. Uchaba ngulo is a snake. Inyoka is a black mamba lo umbulali lo. Why yena emakhodi ewina kodwa engazi ukuthi ngaphela uChamisa uyamphika kodwa utshela ungwe CCC. Why emakhodi ewina engabuzwa umbuzo engawoshwa kodwa abantu baxotshiswa ngawuchaba ngolo. Badala vulana amehlo manje. Thina sifuna umbuso ongcolileyo manje olamanyala manje. Uthaba ngumaye ezakaze kahle but engazi engesizana phakathi. Asifuna umbuso wedot. Siyacela bandla. Ulwa vela siyali sazokulwa osife masifa because uchaba ungaze ngombuso wezano woza ngombuso oclean obala nje hayi onesizano phakathi. Siyacela Nkosi yami.
Uchona njani Ntunga? Hayi tena siyachona lonke nje basebenzi be Studio 7 siyalibingelela. Hayi lisenzela umsebenzi kakuhle bani kakhulu kakhulu liyasichasela wonke livumbula ngaphansi kwamathebuli. Kodwa Ntunga mina into endanisayo ukuthethisa abantu. Hayi ukuthethisa bakini. Njengalapha abantu begoli Ntunga mili. Abantu begoli kakula lento eyodwa abayikhuluma yezwakalayo. Ababuyi bazevota okwaba bama ngokuthethisa lokudemonstrate begida khonale eSouth Africa. Hayi njengabantu abethu laba baseSouth Africa kabawumane balo muntu phansi. Abala lento yabo ekhulunywayo iqondeyo ngitsho. Ngitsho. Ezumthi abantu abakuthi ayikukhonkoda buyaninekhali zevota madoda ikhulume lehlilekile lokuthi liyabalithethisa abantu abavotile hali buyili zevota vele alilancedo futhi into engiyibona lakhona ngapha egola kulanto elilayo abalezinto zabo anti siyabazi abalezinto zabo babuya bezevota bayenza njani bayeze lina le makhaya lesho ukuthi lakini vele kalini ngoba lokho lithethisa likhona ngapha ayisini lodwa silabo yathi abantwana abanjengani siyabuvele siyabona ukuthi egoli licashile.
Salibonani, salibonani kuStudio 7 balaleli labasakazi. Eyi thina sesikhathele bantu, sikhathele ngezano silapha, sikhathele sibulekho umkhathalo okuncane njengelani lo uchaba ngozenza uchaba ngwamanga lo kake sixolile bakithi, kake sixolile uchaba ngolo enamayelakho ukudlayo kakekele ukuhlupha nabo labantu bethu abe-CCC, kake siyekeli nabantu be-CCC sike sizame sikuzamayo kade nowahlaselana lathi kangaka yini udlani ukukhulu khona apha ezanwini yakhe kake sixolile.
ke kake suke lapho bakithi ake lisikhiphele nena lo uchabango lo lisikhiphele na sibili ngomusa kaNkulunkulu kake suke lapho kuyeke ukuthi ebeloke sihlupa thina umanelani kade umuntu okhuleyo ngakho umanelani uvelene kade uzamani kahle kahle yaza sikwazi ukuthi uzamani lo uchabango wakona lo
Studio 7 sabona yabe ngajabula ama audio ami ngafuna angikho ngendaba yabomfukeni nabo Chabango nginendaba yokuthi abantu sebeconcentrate entweni yokuthi Chabango Mfukeni ba sicela likhiphizano into esiphezwayo iyo lento le abantu bengavala indaba esiphezwayo befake indaba engekhoyo nje sicela nisiqhubekeni ngendaba esiphezwayo le ndaba le izovala indaba le ekumele siyenze ukuthi sikhiphe izane esihlalweni please guys siyahlupheka ngizorwayela iphathi cela lisenzele njalo ke nikhipheni indaba zabo Mfukeni wathwathi lisiqolele ngalokho ngiyabonga
Eh salibona salibona ku studio 7 hayi thina sikhona siphilile hayi lezi izomfana lo usengezu lo Hayi into lethi nase siyibonile ukuthi yapi vele sebefuna ukudilizana iTPC yethu le. So thina sesizimisela ukuthi abayidilize, maze idilize abayidilize kusase manje masitsha. Sibabonisa ukuthi usengezwe kala support, sazi ukuthi uzosupportwa mbani. Uruchamisa maye chintshe igama, mabe ngamudli ukuthi setshintsha legama, achintshe kusase speed. Yikho sesikumele sikhona ku ground la. Sikhona sifuna ukubona ukuthi lawo ma supporters kasengezwe. Uzowathathaphi uyagcina ukudiliza ibandla kuphela akula muntu ozamsupporta thina singabakachamisa ahambe efela le kudeni alidilize lelo bandla ukuthengwa kwakhe right thina singabakachamisa noma akabi noma ibandla lingadilika avuse elinye siyasala lokho esilandela yena
Studio 7, Studio 7, siyabingelela abasakazi bonke siyabingelela. Bakithi sicela abantu beke besihloniphe belungise nje into ezi-right, belungise into zihambe kahle eZimbabwe, zihambe hayi kudonselana, ukuthi omunye udonse uChabango udonse yale, ubulala eZimbabwe uChabango. Ngoba ngani thina kade sesiyenze abantu sebedingile ukuthi bona bafuna ukuthi beyenzeni kungani ungubana hato wena before kungakavotwa walungisisa indaba lezi sokuvotiwa amavoti la sifuna ukwathengisela iZANU-PF iZANU-PF asiyifuni eBulawayo asiyifuni totale kobulawayo babulala abazali bethu ngeGugraund mina ngiphuma ePlant kogwamagwama laba bantu basiqeda ngeGugraund asiyifuni iZANU-PF Studio 7 ngicela ukuthi into ikilozeni yami uyibale oChabango beyizwe saphela thina saphelelwa ngabazali manje siyahlupheka egoli ngendaba yegoli siyatyiswa ngendaba zabo manje bayasihlupha futhi
sakubonani Studio 7 nabalaleli ye ngihlanhla lo sevelile umfana wasenkayi yes uzwile umlayelo lapha ngaSouth Africa athi thina sigeze siyanuka amakhwapha Kodwa basihlolela shem phezu kwamazwe wonke la lapha eSouth Africa kulamanyasa lamandawo lamachangane bethu bekhetha thina abaZimbabwe ukuthi asigezi ngoba bala lathi amaZimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu beSouth Africa asicela besihloniphe bakithi basabasweli bangathini nje sawonke bafuna konke bazobekhathele bafuna ukukhathalela phezu kwethu hayi besihloniphe kakhulu bakithi siyageza kula muntu ongageziyo lapho umunye abengagezi maybe kakuyisimo yabe ngazenzi ama-perfumes lawo wonke ama-rolons yafaka phezu kwamanyasa lakhona lamandawo amachangane aze bayasikwatisa kabi shem bayasikwatisa okuzwayo siyabalalela lapha siyezwa into abazikhulumayo bakithi
Studio 7 ivuka njani i-Progressive Zimbabwean Foundation i-organization registered esebenza ngosemthethweni ngama-youth aseZimbabwe asehlangene abona kungcono ukuthi bahlangane balwise umbuso wezigebenga umbuso weZANU-PF
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngisaphinda inombolo njalo +1 202 465 0318. Lawe ungathumela umbono wakho ukuze siwusakaze emoyeni. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele ebesihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi ilunga laleli bandla elithunjwe ekuthange lilokhe lingakabonakali. Izisebenzi zikahulumende zamukela ngembono ehlukeneyo indlela uhulumende athi uzaziholisa ngayo imali ye-bonus kuyo nale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.